lobala fana kwa ukukhuluma ngesikele sombuso kwakushiywa khona laba abagcina kumbe umoya abancedisa indizamtshina okwehla kulokuphapha bafaka kwisigaba se ama-service aqakathekileyo bavele kuthiwa khona abavunyelwa khona ukutshengisela kodwa njengoba ngihlala ngisitsho ukuthi isikelo sombuso vele sithuna ngokwakho waso siyavuma ukuthi nxa isisebenzi sikhonona sikhala lomsebenzi lokho abakwenzayo ngiyabona ngathi nxa bevele bakhuluma nje ukuthi bazakhala lomsebenzi kuqakathekile ukuthi i-civil association lana khona eZimbabwe lana e-traffic controllers association bathathe amalungelo awo bayasebenzisa.
Sike sezwa eminye imbiko ethi kungakwa kubangelwa yimtshina esingasasebenzi kahle ngoba isimdala kakhulu, ubona njani khona?
Yelo lingaba liqiniso ngoba phela uyazi ukuthi imitshina vele ihambelana lendege leyana yimtshina edulayo kakhulu ekuthengweni wayo kunokudlwangudlwangu le-corruption eningi. Uzabona ukuthi engxenye abantu ababebeduzele umhlangano wezanupiyefu yibo abanikezwa ibhizinesi yakhona sebethenga imitshina leyana engasebenziyo kumbe ivela ngaphi ngapha. So akwethusi ukuthi njengoba vele ilizwe limimanzonzo kanje imali zakhona ezokuzuza ezokuthenga imitshina yalezi nsuku gabalayo. So kuthi kuyatshayisa amakhanda odade labafowethu abasebenzayo ama-air traffic controllers. Kuqakathekile ukuthi bathi nxa sisemsebenzini bakithi sinikani imitshina emitsha esebenzayo nxa ingasebenzi balelungelo lokukhala lomsebenzi.